IMDC Alliance yeyokuqala ukuthetha ngokuthi ilizwe leli alila legitimacy, alikho emthethweni ukuthi lingathi lililizwe phakathi kwamanye amazwe ngenxa yama-election ka-2018 atshontshwa khona, abantu bonke babamba ongaphansi. Ngalokho-ke i-MDC Alliance ithungamelwa ngu-Advocate Chamisa, yiyo eyacebisa upresident we-ZANU-PF ubaba uMnangagwa ukuthi kakube lengxoxisa, kakube abantu ababe lengxoxo okuthiwa yi-dialogue engaqeda ubuhlungu lokutholakala ubuhlungu engaqeda ubuhlungu lokudilika kwenotho. Asithandabuzi thina ukuthi kungaze kube lempi enjani elizweni, kodwa i-dialogue ingxoxo yiyo eqeda konke, sokubhalelana, sokuvunyelwana, sokusenza ama-compromise. Kambe ngubani ongakwaziyo ukuthi i-Lancaster House dialogue eyithungamelwa nguSmith ngapha, ithungamelwa nguNkomo loMgabe, usithole lomzoreyo abakuSmith, yiyo eyacina sisiba le constitution ka-1979, e-Lancaster House constitution eyasibusa over 30 years saze sayigcina sesisiba le constitution yethu ngo-2013.
Manje lina liyavumelana na lokuthi kube lenkulumo, njalo lifuna zenziwe njani?
Siyavumelana sonke abe-MDC ukuthi umuntu olabantu khathesi yi-ZANU-PF, umuntu olabantu abaningi khathesi abamlandelayo ngu-Advocate Chamisa, yiwo amabandla angathi gwaqa bavumelane. Amanye amabandla, amanye ama-side shows la angaba ngama-observer, sibe sesithatha njalo i-civic society ibe khona njengomlamulankunzi, izinto zingahamba kahle. Into esayalayo ethina yi-political ekuthiwa yi-pollard, leyo eyakwenza u-number 9 uMnangagwa ebe ngu-referee. Ngapha utshaya impembe, ngapha ungurefuri, sathi hhayi la ungamandlwane, ngumbhedo. Yikho-ke bonke laba abakupholard sathi asingake sangena kiyo ngenxa yokuthi urefuri ule interest. Kungaba njani ukuthi kube lo muntu ozimeleleyo ongaba ngumlamulankunzi? So thina sikholwa ukuthi ukukhulumisana kwe-ZANU-PF le-MDC Alliance kube lo mlamulankunzi bovela ku-African ovela ku-AU, African Union, mbe ku-SADC, mbe ku-United Nations, kumbe kuma-church organization o-neutral, singavuma sithi gwaqa, ngoba ilizwe leli seliphakathi kwenkinga ye-economy, yemkhuhlane, ye-corruption, ye-dictatorship, ye-illegitimacy.